akusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini. Abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi kwa ekuqaleni kweviki ngomvulo base behambe kuma workshop awe curriculum review lapha thine sithe khona njenge actors nxa ababalisi besenelisa ukuyafika ku curriculum review kubanikeza ithuba elihle kuma workshop e curriculum review kubanikeza ithuba elihle lokuthi bahlangane mathupha baxoxisane ngendaba yokuthi nxa uhulumende ehluleke ukusikhangela iholo lethu kuze kuyefika imonth end bese siyenelisile ukuxoxa savumelana ukuthi ngcono siyenze istrike esigcweleyo. Abangayanga kuma workshop bakhona basemaklasini ngoba lokho singeke sikuvimbe, kodwa kabakho emaklasini ngoba befuna ukuba semaklasini. Basemaklasini ngoba besazi ukuthi uhulumende we-Second Republic isigebenga, uyabulala isigebenga, uyaxotsha abantu emsebenzini isigebenga, uyamisa izimali zabantu. Ngokunjalo abantu bathi ngangcono baye emaklasini, kodwa-ke kulobungozi ukuba khona kwabe emaklasini ngoba besemaklasini abafundisi. Abazali laye uhulumende babesithi amatisha thina ezikolo akhona kodwa kawafundisi abantwana chuthi bayafa. Lokho kumele akunanzelele uhulumende ngaphandle nxa ekwenza ngabomo ukuthi abantwana bezikolo zethu, abantwana bethu eyenza imikhuba ekwaziyo ukuthi abasoze bafundi ngoba baba abantwana bafunda khatshana le emazweni.
Uhulumende uzahlangana lezi sebenzi zakhe ngeviki ezayo phezu kodaba lweholo lolu. Lina njengababalisi kuyini elikukhangeleleyo?
Indaba yokuthi kuthiwa izisebenzi zizahlangana lo mkhathi, hayi angihleki kodwa ngihleka usulu, ngoba thina njenge-athuzi kudala sakhuluma ukuthi izisebenzi kumele zizimele zona, kusetshenziswa inkokheli zamayunini, hayi amasela o-Alexander abatshontshela izisebenzi bephinde bethi bayazimela izisebenzi. Kuzahlanganwa njengoba usitsho ntatela intungamile ukuthi izisebenzi zizahlangana lo mqhatshi wazo, kodwa kuzahlanganwa nje njengoba vele kuhlala kuhlanganwa nsuku zonke, kunathi tiye, kuhlekelelwane, kunikezwa nama-allowance, baphinde babeke elinye ilanga futhi lokuhlangana. Thina kakula vele sikukhangeleyo, thina esikufunayo asifuni ingxoxo, sifuna ukuthi uhulumende asinikeze umholo wemali yaseyamedica ngoba lo mangunje uyakukhuluma ugovernor we-reserve bank, ngoba laphandle lapha ezitolo sokukhuluma idola lemedica le yethengelabizo okuthiwa yibhondi okuthiwa yi-RTGS ivele kayisasebenzi. Abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi amafutha okugcobisa inivia imalini, abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi intengo isime njani, pho hola i-RTGS wenzani. Silokudana ukuthi kulabantu abalokhu besithi bamela izisebenzi bona belanda ama-alawensi, bathi bamela izisebenzi bona bezitshontshela.